Siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhlaka 16 kuMbimbitho 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe esisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Abalimi bemathebelele North bakhuthazwa ukuthi behlanyele izihlahla ngalesi sikhathi izulu lisina ngoba umhlabathi usugugudeka kulindawo ngenxa yokuganyulwa kwezihlahla kuwonyiswa isilimo segwayi.
Izihlahla ziqakatheke kakhulu empilweni zethu abantu abamnyama, kodwa kathi sesilohlupho ngoba nxa sesiyomisa igwayi lethu esiyabe sililimile asila mali yokuthenga ikhoni yokuthi silomise, sigcina sibe lohlupho lokuthi siyagamula izihlahla.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMthwakazi Youth Leaders Joint Resolution ithi isisemaphethelweni okuqoqa impahla zokuncedisa abantu abadilikelwa izindlu ngemva kokuna kwezulu lesikhukhula kulindawo.
Uhlupho lwentshontsholo lwemasingo lwalufanana. Ungakhangela koBulawayo edorobheni lakoBulawayo, izitolo zonke ezinkulu zinebhokisi elemasingo. Yena ukhaya moyo kazange sicabange ukuthi efake ibhokisi ukuthi hayi fakani amabhokisi azanceda itsholotsho.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abalimi bemathebelele North sebekhuthazwe ukuthi behlanyele izihlahla ngalesi sikhathi izulu lisina ngoba umhlabathi usugugudeka kulindawo ngenxa yokuganyulwa kwezihlahla kuwonyiswa isilimo lesi. UNothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
iTobacco Industry and Marketing Board sixwayise ukuthi abalimi bakulindawo bahlanyele izihlahla ikakhulu ezohlobo lwama-gum trees ukuze lindawo ingabi lugwadule. Kulandela uhlelo lokwaba umhlabathi, abalimi abaningi sebaqala ukuhlanyela igwayi, kodwa iningi alenelisi ukusebenzisa amalahle ngenxa yendleko yakhona. Usiba lukhulu kuthi IMB umnumzana Francis Munetsi uthi igwayi elilinywe kumhlubulo weUmguza lihle okwamagama, kodwa indlela abalimi abagamula ngayo izihlahla izachiya lindawo engasela ngitho isihlahla, okwenza kube mqoka ukuthi bahlanyele ezinye ngalesi sikhathi izulu lisina. Uthi izihlahla zama-gum trees zikhula masinya, okokuthi nxa zihlanyelwe zabaningi abalimi bangasebenzisa zona ukuwomisa igwayi labo. Umlimi kulindawo umnumzana Bangane Ndlovu uthi abenelisa ukuthenga amalahle eneleyo ukwenza lumsebenzi ngoba basaqala, kungakho kulula ukuthi basebenzise izihlahla lanxa lazo seziphela.
Izihlahla ziqakatheke kakhulu empilweni zethu abantu abamnyama, kodwa kathi sesilohlupho ngoba nxa sesiyomisa igwayi lethu esiyabe sililimile asila mali yokuthenga ikhoni yokuthi silomise, sigcina sibe lohlupho lokuthi siyagamula izihlahla, okusobangela ukuthi khathesi enyama yendlovu kube legceke eliyaba ingozi esizukulwane nesibuyayo.
Unkosazana Thembele Nkosini Manja okhangela ukuphathwa komhlabathi uthi abalimi nxa bengaphathi indawo zabo ngonanzelelo bagcina beselele indawo ezingahlalekiyo, ikakhulu ngesikhathi lesi umkhathi uguquka lokuthisa i-global warming osokwenze izihlahla zaqakatheka ngamandla.
Mina ngibona ukuthi kuqakathekile ukuthi kube lomuntu ofundisa abalimi laba bakhona emathebeleni abalima iTobacco ngokuqakatheka kwezihlahla. Kube khona ukuhlanyelwa njalo kwezihlahla okwenziwayo ukwenza ukuthi umhlabathi wethu ungagugudeki.
Lanxa nje amalahle etholakala eduzane eWange, iningi labalimi abaqalayo bathi abakabi le nzuzo engenza benelise indleko ezinje. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Omela iBulawayo East edalele eParliamente uNkosazana Thabita Khumalo, yena ongumsekeli wogatsha olubona ngokuvikelwa kwengxukulaza kumanyano we-Interparliamentary Union emele amazwe akumhlubulo we-SADC, uselubhekise emhlanganweni walinhlanganiso eSwitzerland eGeneva lapho okuzacutshungulwa khona amacebo okulwisana lokuthelelwana komkhuhlane wengxulaza. Asizweni umakhumalo esitshela okuningi ngenjongo yohambo lwakhe kwingxoxo esiqhubelayo engakasuki elizweni.
Lo hambo sibili kumele siye eGeneva, but kule full plenary ye-IPU lapho uhamba khona uspeaker wethu wePhalamende nabanye abameli bePhalamende abazaya kwi-plenary, but i-IPU advisory group yehlukene le-plenary. Thina owethu umsebenzi ukuthi siqhubeke sikhangele izinto ezenzakalayo nalapho kulenkinga ezikhona mayelana lemithetho ehambelana nomkhuhlane wengculazi. Siyahamba emazweni umhlaba wonke jikelele, lapha e-Afrika sifike sahamba e-Tanzania, sisiyakhangela ukuthi abantwini bepalamende bona bawuqhuba njani umsebenzi wabo, njalo yiphi imithetho asebeyifakile ukuthi baphathiswe, njalo beseBurundi.
Kuyini oza kuphathela eleZimbabwe?
Engizazama ukukuphathela eZimbabwe, I think into eqakathekileyo ukuthi sibone ukuthi siyavikela ukuthi uzulu waseZimbabwe angazabanjwa yingculaza, ngoba kusuka kube kungaze kwadula ukuthi umuntu nxa usumvikele ukuthi angabanjwa yingculaza nokuthi umuntu elanje. Ngoba khathesi sikhuluma kunjenje i-World Health Organization seyatshintsha ukuthi umuntu olongculaza kumele abe ne-CD4 count enganani, ngoba esikhathini lesisedluliwe besisinika umuntu olengculaza one-CD4 count e-350, kodwa i-World Health Organization isikhwezile sifikile ku-500. Kodwa lapha kuleli lizwe sinodubo ukuthi abantu abalengculaza iningi labo abanelisi, asikanelisi ukuthi bonke bathole amapilisi. So yinto engizazama nami ukuthi ngifikise.
Lowo unkosazana Thabita Khumalo omela iBulawayo East edalela ePhalamende njalo engumsekeli kamkhokheli wogatsha olubona ngenhlelo zokulwisana lomkhuhlane wengculaza kunhlanganiso ye-International Parliamentary Union emele umhlubulo we-SADC ubekhuluma ecingweni ekoBulawayo. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMthwakazi Youth Leaders Joint Resolution ithi isisemaphethelweni okuqoqa impahla zokuncedisa abantu abadilikelwa izindlu eCholocho kulandela izulu lesikhukhula elana kulindawo kumaviki asanda ukwedlula. Isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Allen Mlalazi uthi inhlanganiso yakhe yenza lokhu ngemva kokusola ukuthi izigaba zeMathebelelende ezilohlupho olufanayo azincediswa nguhulumende okwedlula ezinye izigaba zelizwe.
Kule ndawo kuthiwa kusebuta bubili, kunakogaria, kunedzokotse, kulemtshina, kulesandawana, kulesesedza, kanave, mahlaba, mapili, mahlosi, mbanyana, mathuphula, mbamba, nejimila lapho okugcwele khona abantu besisena amasili. Etsholotsho khona lapho bazohamba labantu kuthiwa ngabe what unit lapho.
Civil protection.
Wind position. Bahamba bayahlola futhi laba fika ukuthi kule damage futhi enkulu ngoba kube kwaba lo muntu oyedwa wafayo. So i-government isideclare ukuthi iMasingo i-national disaster. Abantu beMasingo bathola sibili abakutholile, bathola izingubo 1570, bathola impuphu 19 tons, iflour bathola 116 kg, amatemba bathola 7.4 tons, i-cooking oil bathola 514 liters, bathola umumbu o-416 tons. So iCholocho kungaba i-00.
Libuthatha ngaphi ubufakazi bokuthi eMasingo bancedwa njalo? Ngoba siyananzelela ukuthi kulequla labaphathintambo bakahulumende elisanda uhamba iCholocho
babona izigaba zolezi engizibalileyo, but abazange bayenelise ukuthi babafide abantu bonke labo kumbe babagqokise. Behamba ngesemashina nje i-helicopter. Kula bantu abake bebuye sikhulume labo abavela khona ngale besithi abazange betholele. AbaseCholocho bahlala ezikolo, abantu basemasingo bahanjiselwa amatende, banika ukudla, banika izingubo. Sinobufakazi esibuphethe ngezandla, ngoba nxa kusifa umuntu engase egcikeni ungala into eyenzakaleyo, ananzele emasingo akula lapho okwafa khona umuntu. Khathesi sibe sikhuluma lo umuntu sifonela kuye umuntu asikhuluma la osedede ngale izindlu boza nandreku zidilikile. Uhulumende osiphethe usiphatha njenge-second class yelizweni, kasiphathi njengabantu abafuze befanane eZimbabwe. Nxa umuntu elele phandle ulele phandle, ngalala abantu abangu-10 phandle kulala abantu abangu-5 phandle kuhlupho olufananayo. Abantu bonke labana baya behlukuluzeka ngaphakathi. Simelele ulungelo labantu, asimelelanga ukuthi sikhuluma ipolitiki, asilambi sihlobo esiwukhethayo. Sikhuluma ngohlupho oluphakathi kwabantu abasemathebeleleni bona lulokhu lusanda kusukusela ilizwe lithatha kuze kuyefika namhlanje. Uyabona ukuthi luhluphi ukuthi kuyapho kuthatha abantu beMashonaland bezosebenza kobulawa, ngapho kobulawa amafemu athatha futhi ngamse Mashonaland. Antabona yikho kwenza sihlale size silombuzo ukuthi waye kusenzakala into enjalo, yikho sokwenza sinanzelele ukuthi no uhluphi.
uhlupho lwetsholotsholo lwemasingo lwalufanana. Ungakhangela kobula edrobheni lakobulawayo, izitolo zonke ezinkulu zilebhokisi elemasingo. Yena ukhaya moyo kazange cabanga ukuthi efake ibhokisi ukuthi hayi fakani amabhokisi azanceda itsholotsho.
Impahla lezi lizazihambisa nini?
Zinengi, sibe sesizigoqile kakhulu and silokhu sizigoqa nje ngoba ngikhuluma nje kathesi ngiyavela ngiyafika ngivela endaweni yeGweru. Sisiyathatha imali ebesiyinikwa ngabanye abantu abaseGweru ukuthi sincede abantu bakithi. Okwenza singani siyaphuza kathesi okuyikudla. Sifuna ukukhuluma namakhampani la ayenza ukudla, ongaba ngabo National Food Society labanye amakhampani, kuba ukudla kukhanye kungaba luhlupho ngoba ababelime ku-River Bay ukudla kwabo konke kwathathwa ngamanzi.
Lo ngumnumzana Alan Mlalazi, ilunga lenhlanganiso yeMthwakazi Youth Leaders Joint Resolution, bekhuluma ecingweni ekobulawayo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 medium wave la kushortwave 4930, 12080 la ku 15775 kHz. Lela kwenjalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli yethu ethi www.voandebele.com. Okwamanje sesilitshiya ezandleni zika Chris Gande weStudio 7 kuhlelo elizikhethele zona.
Lingali tshona njani izilukandaba, mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo kuhlelo lwethu lwengoma, igama nguChris Gande. Siqaleke ngengoma emnandi, ingoma kaAijaman Levy. Brenda Fassi engena ke enkundleni. Abasanda kusixhuma siyadibana kuhlelo lwengoma, kuhlelo esilikhethele zona.
Direct from Washington, the voice of America, be away.
I've been drinking, I get filthy when that liquor get it to me. I've been thinking why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, na-na. Why
like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, 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 baby, I want you.
Lingakhohlwa ke balaleli ukuthi uhlelo luhlelo lwenu lolu lani lienelisa ukuzikhethela ingoma elizifunayo siliqhinisele zona emoyeni. Thumelani ke ibizo lengoma ku WhatsApp, inombolo zethu ze WhatsApp ngu 0012024650318. Hayo kwalamhlanje kwenele, igama lami ngu Chris Gande Lilale.
Ke siluqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakahlukani ke sikhangele ebesilazo. Abalimi beMathabeleni North bakhuthazwa ukuthi behlanyele izihlahla ngalesi sikhathi izulu lisina. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMthwakazi Youth Leaders Joint Resolution ithi sesemaphethelweni okuqoqa impahla zokuncedisa abantu abadilizela izindlu lizulu lesikhukhula. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.